siyananzela ukuthi izisebenzi zikamasipala wakobulawayo phose wensuku ezine bezingekho emsebenzini ngohlupho lokuthi zikhuluma zinanzelela ukuthi ihola waliphansi zingasenelisi ubana zibuye emsebenzini ngoba imali ingekho yokugada leyokudla lokwenza konke. Kodwa-ke sikhuluma kanje namhlanje izisebenzi zonke ziphendukile emsebenzini. Sinanzela ama-departments atshiyene nama-sections atshiyeneyo, zonke izisebenzi kufanele zibe khona emsebenzini. Zibe khona emsebenzini sikhuluma kanje.
Izisebenzi zengezelelwe emalini njalo zonke ziyasuthiseka yini kumbe zinkokheli ebezixoxisana lecouncil ezamukele lokho?
Well, eqinisweni ukuthi izisebenzi azisuthiseki ngempumela eyenzekeleyo ekukhulumisaneni ngoba siyananzela ukuthi nxa sikhuluma ngemali ephansi leyokuthiwa i-poverty datum line khathesi isimi kusimo se-25,000 zim dollars ngenyanga. Ngokunjalo ke ekukhulumisaneni kwethu lanxa ngeke ngatsho ukuthi sibile imali etholakale emalini, but eqinisweni imali esiyitholileyo ibe ngaphansi kwaleso silinganiso. Ngokunjalo izisebenzi lokukhonona okukhulu yokuthi lanxa le imali ibe yi-compromise position yokubana siyivume, but izisebenzi hayi azithokozi zilokhu zifuqa njengoba sitshile ukuthi hayi njengaba khulumisana lomqhathi sivumile kuyi-compromise position. Kodwa okuyikho sibuloku ngathi izisebenzi ziyabahlukuluza kakhulu kuyindaba yeholo likadisemba leli elincane elingakabuyi, ngelinye futhi elingathi lenza izisebenzi zingathokozi. Njalo izisebenzi yatsho ukuthi hayi nxa le imali ingaqedali ubani ibuye kadisemba, zingagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni ngoba i-incapacitation ingaphendulwanga. So ke sikhayela ukuthi ukhansil masinya alungisise imali kadisemba ngoba nxa kungabanga njalo kule ngozi yokubana izisebenzi singagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni phansi. Kukanti vele ayinalo imali etholakeleyo izisebenzi ngobuningi bazo aziyijabuleli.
Abantu bengakhangelela nini ukuthi kube lo mahluko ukuthi izibi zivuthwe lokunye nje okuninginingi obekungasayenziwa ngenxa yokukhalala umsebenzi lokho?
Wele, okuliqiniso yikuthi thina nje izisebenzi zakobulawayo siyizisebenzi ezaziwayo, abantu abasebenza kabuhlungu, abasebenza nzima, abantu abazimisele ukuthi bathuthukise idorobho bananzelele ukuthi i-service provision iyatholakala ngokugcweleyo. Njengoba ngikhuluma kanje kathesi, nxa kungenzakala ukuthi zonke into zibe ndawonye, imoto zitholakale, amafutha okuhambisa izimoto, ama-fuel kutholakale, izisebenzi nxa seziqhubekeza buyela emsebenzini njalo ukhansil laye azame ukuthi phezu kwalokho iholo kadisemba sikhuluma ngalo lihleli kuye khathesi, izisebenzi ngendlela ezizimisele ngayo idorobho liyahleli kuye lesimeni salo in the next week. Ngoba ukusebenza kwethu zanazela ubana siyabe sikhangele ilingini langa elinje kwenziwa i-area enje langa elinje, okuthi ngavele sikhave from Tuesday to Tuesday idorobho liyaba lomehluko. So sesikhalile umasipala asapoti isisebenzi ngokuthi asinike okufanele sikusebenze, abuye asinikele holo esilikhayele likadisemba kwenza ukuthi abantu badle bathole amandla okusebenza. So lokho siyakuthembisa ukuthi kuzenzakala, singadonsa ndawonye umasipala azidlala ingxenye yakhe, thina izisebenzi vele sizadlala ingxenye yethu, lokho asikuthandabuzi, sikwejwayele njalo.